lapho kusenzakala kathesi ngokuthi izanu isithumele abalandeli babo ontanga ukuthi balandele abalandeli bethu lapha abahlala khona emzini yabo, bafika babachaye kwezindaba bayachisa kwezindaba, bafika bathatha abafuna ukukuthatha. Kodwa udubo olukhona ngolokuthi konke lokhu kwenzakala amapholisa emile ebukele, akulanto ababayenzayo na, ngabababuphi, ngabenzi lutho, benzangani, akulanto eyenzakalayo bona abantu bebondwa.
Iziphathamandla zamapholisa zona selike lazama ukukhulumisana lazo yini?
Ukukhulumisana leziphathamandla ikudlalisa isikhathi njengebandla leMDC. Asiqalisanga namuhla ukukhulumisana leziphathamandla zamapholisa. Ngilethemba uZulu uyazi ukuthi ngo-2008 silabalandeli bethu abafika i-500 abacathayo lanamhlanje kasazi ukuthi bangaphi. Sabhala ugwalo sihambisa ebakhulini bamapholisa sibazisa amabizo abalandeli bethu abacathayo lokuthi bathathwa ngobani, lama ID number abantu bakhona. Namhlanje sikhuluma kunjenje akula loyedwa esimbona esejele, sibabona besejele ngabalandeli bethu ababotshelwa ukuzivikela uma bechaywa ngabalandeli bezanu ababe bethunywe zinkokeli zezanu.
Edale lephalamende ekhona liyake liphakamise yini lindaba?
Edale lephalamende ubaba onabuchamisa wayefake i-motion eyodlwakela olwenzakalayo elizweni. I-motion le isasifuna ukuthi iphangise ukuthi ingene ephalamende, kodwa kukhanya ngazani uspeaker wethu wephalamende wayesedonsa izinyawo yehlula-ke ukuthi ingene ngokuphangisa. So ngilethemba ukuthi lapho esizavula khona iphalamende izangena njengama-motion wonke angenayo. Sizame ukuthi sike sicubungule sibatshengise le mfanekiso lapho okulimala khona abalandeli bethu bechaywa ngamapholisa kumbe bechaywa ngabantu bezalo.